zethando angifuni ukuzisola ngenxa yenhliziyo funa wena funa wena wethando sami funa wena ngijele sandwa ngenxa